So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingani kuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 womfulo mhlazi ku 12 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
udlame lolo besiluzwela eNatali le KZN izoko solumemetheke lwaze kwafika lase eJohannesburg.
Kambe luzaphetha ngani udlakela olwenzakala kwele South Africa?
Umkhuhlane usungene wazungena emakhaya, okunye sabasicabanga ukuthi kakhulume ngabantu ababesuka kwezindawo ezikhathana bezivakatshele.
Igciwane le-coronavirus selingenile lasemaphandleni esigaba seMathebeleland South.
Ndawo engani kubhase okumangalisayo kusewante.
Esigabeni seMathebeleland North khona lakho kubikwa selisidla ubhedu. Namuhla kubekwa abathathu abaphiwa isicoco samaqhawe esizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lame oluqhamuke kwele South Africa kulandela ukubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli wele South Africa solusabelele lwafinyelela amanye amadolobho luvela esabeleni seKwaZulu-Natal. Abasekeli bakaZuma batshisa izimota lezakhiwo besithi kumele akhululwe ejele. Izolo bafinyelele amanye amadolobho abalisa iJohannesburg. Kwangenelwa izitolo abantu babutha impahla. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa unkosazana Victress Mathuthu njalo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Angibingelele msakazi, ngiphinde ngibingelele kubalaleli. Igama ngingu Victress Mathuthu. Ya, ey, isimo sibi. Udlame lolo besiluzwela eNatali le KZN izolo solumemetheke lwaze lwafika lase eJohannesburg. Njengoba ngikhuluma nje kanje eJohannesburg sokube lezigameko eziningi ezibalisiweyo lapha, kuphishwa izimota, kukwatulwa izitolo, kusenziwa imbisho elo ehambisana lodlame kakhulu ngayo le imbikisho yabethi Free Zuma. So asazi ukuthi into ezahamba ihambe iphelele ngapi, kumbizi finyele kumbe kuze zonke ezinye ingxenye zeSouth Africa izafika yini kuma province yonke South Africa. Ngoba kwamanje njengoba ngikhuluma kanje impela, hayi lapha eJohannesburg udlame solukhona solungenile lona lolu mpela besilizuzwela khona le eKZN solumemethekelwa lwafika la khona phela eGauteng. Akuyisimo esingazi ukuthi sizosibamba kanjani, ukuthi into ezosebenza iphele nini. Kodwa kwamanje lathi lapha eJohannesburg sesiphakathi kwalolu udlame labantu ababhikishela ukuthi kukhululwe owayengumongameli weSouth Africa umnumzana uJacob Zuma.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze lolu daba luphele?
Namsakazi, ngokubona kwami ngicabanga ukuthi lokhu sokusezandleni zabaphathi belizwe, ikakhulu umongameli welizwe ubaba uCyril Ramaphosa, ukuthi akube nguye o-addressa abantu, akhulume labantu, abachazele ukuthi kungani kumele bengalwenzi lolu dlame, kungani ubaba uZuma kumele ahlale ejele bengeke bamkhuphe. Abantu banikeze izizathu abazazizwisisa, ngoba okwamanje abantu angiboni ukuthi lesi sizathu abasinikezwayo ukuthi ubaba uZuma ubothelweni, uvalelwe entolongweni uzahlala izinyanga lezi ezilichumla nhlanu entolongweni, angathi abantu abakuzwisisi ukuthi kungani kuzamela ahlale ejele. Abanye abantu bakhala ngokuthi ubaba uZuma usegugile and manje kulalela ubhubhane lwe-coronavirus, ukumvalela ejele kuzabe sokuthi uzabe esesimeni esingamenza atheleleke ngaleli gciwane kalula. So bantu bazale izizathu eziningi. Ngakuyukuthi kuyenzeka ukuthi abaphathi bezwe bazame ukuthi balalele lezo zikhalazo zabantu bese bezibhekisisa bebona ukuthi benzani ngakho, kungathulwa kuphela ukuthi hayi abantu njengoba bebhikitha kuzaphela, ngoba asikwazi ukuthi kuzohamba kuphele lephi. So kumele ukuthi abaphathi bezwe babe yiwo abazama ukuthi bakhulumisane lezi zalwane lezi ezibhikithayo, ngoba udlamelwa khona lolu alubonisi ukuthi lungaphela lento abayifunayo abantu ingenzekanga kumbe bengatholanga inkulumo ebaqinisekisayo ukuthi kungani kumele umongameli ahlale lo waye umongameli ahlale entolongweni.
Unkosazana Victress Matutu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyeZim Imbokodo. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose amathumi ayisithupha 59 ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19. Lokhu kuphume kumanani ayethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose 1,912 abatholakale belegciwane lecoronavirus, okulinani elehle kancane nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose 9,362 abahlatshwe ijekiseni yeCOVID-19. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi emaphandleni lakho selibhahile leligciwane. Siqoxele sakhamuzi sesigaba seBulili Mawest umnumzana Solani Njemnyama Moyo. Saqala ukumbuza ukuthi unjani umumo esigabeni sakhe.
Umkhuhlane usungene wazungena emakhaya. Okunye sabasicabanga ukuthi akhulume ephi ngabantu ababesuka kwezindawo ezikhatshana bezivakatshela. Ngathi last 2 weeks ledlulileyo eStone Hospital eNtole ngale kube kulabathathu kade bekhorontayile. Ngokuzalwa abanye bakhona babuya khona apho kokungubo ngaphansi kweBulilima East ehlangane neBulilima West. Kwazothi ubaba onguye ubaba wethu onguheadman uMangoba laye bengumuntu ebebanjwe yi-corona waze wafika laseplant wa-quarantine, kodwa ngamandla kaJehova usizwa kuthiwa sengcono kakhulu. Kunzima emakhaya. Ngikhuluma nje iviki leyo esiphuma kiyo ababili, oyi-one ubuya emagumbi, oyi-one ubuya kwenye ivillage esedamu komasendu eklinika ngomasendu babanjiwe benjalo COVID. So silobu nzima obukhulu kakhulu kulabo abantu ikakhulu ababanjwayo, ngoba nxa sebebanjiwe ikakhulu nazeli kwamasendo akulala baba quarantine khona, babayeka bahambe bethi kabahambe bezihlalela ekhaya. Akula muntu ozohlala ekhaya ngapha elambile engakhona ukuzingela ukudla. So kunzima kakhulu ukuthi lowo muntu ngaze ekhishwa lapha uzahambe boarding ndawo zonke ihambe ethelela abantu. Silendaba enye ehluphayo yamabhora, abantwana ababhizi badlala ngamabhora, akula mamaski. Ngathi nje singabantu laba esithembele kuNkulunkulu, umkhuhlane susingenele emakhaya ikakhulu iMatsouth. So kulubunzima obukhulu kakhulu ngalo mkhuhlane weCOVID.
Abantu bona bayalandela na iziqondiso bezempilakahle?
Abantu bayazama ukulandela ukubana balandele imithetho, ukubana bagqoke amamaski nalaba benawo. Uthola umuntu egqoke le mask ukuthi igqoka one day uyilahle, nxa la inikwe ngomunye umuntu uyayigqoka iviki yonke, uthola isiminyama ngendlela ukuthi bayashota abantu bakithi. Ukugeza izandla bayageza, ngikhulume nge-sanitize ivele kayikho. Bayageza even esibhedlela i-sanitize yashota. Okusizwisa ubuhlungu yikuthi sisemakhaya, sisemakhaya nje izinto ze ezingama-mask, izinto kubani government aluba iyacabangela labanye abalama-business becabangela abantu bathenga ama-mask lawo badonate ebantwini, ngoba iqiniso lihle abantu baphila ngokuthi uNkulunkulu khona uzaba nathi.
Khona ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 bayayifinyelela yini abantu?
Ukuhlatshwa ijekiseni leyi ekuthiwa yiyo oro bathi yavikela ngoba kumangazayo ngangisizwa kuthiwa noma ungazohlabe kwenzeka ukuthi futhi ugule. Injection leyo esikhuluma ngayo ayikafinyelele emakhaya. Sizobe khuluma ngayo ukuthi kuzaba lelanga lapho abantu abazahamba besiya hlabiswa, kodwa ayikafinyelele emakhaya. Umkhuhlane ubhokile.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo yisakhamuzi sesigaba seBulilima West ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePlumtree. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lokhokhela inhlanganiso ephathisa izakhamizi zesigaba seMathebeleland and North i-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu ukuze sizwe ukuthi isigaba seMathebeleland and North sona simi njani ngegciwane le-coronavirus.
Ama statistics akhona aveza ukuthi liyakhwela akufani la kuqala iqalisa iCovid ukuthi besiba lama cases 102 kuzindawo zemakhaya kodwa kathesi hayi kubhahile kakhulu indawo engani ibhakuli kubhahe okumangalisayo kusewanke edolobheni lewanke yikho lapho kuveza khona ama statistics sibili ahlasimulisa umzimba kodwa lakubonkayi lupane uyafuma mana sibili kusedlula abantu abayithupha abayikhombisa ngamaviki ababe banjiwe lo mkhuhlane. So esingakutsho ukuthi okwakhathesi igciwane leli libahile sibili emakhaya akufani la kuqala liqalisa lapho ebesikuzwela khona emadolobheni ngapha kokulutshwana.
Bona abantu bayalandela na imigoqo yokuvimba i-coronavirus?
Okwakhathesi abantu kungani umthonselanyana wokwesaba usuke khona nxa siqathanisa lakuqala igcikwane leli liqalisa ngoba sebebona ama-cases sibili esenzakala emakhaya. Engakutsho ukuthi akulamfundiso edephileyo engenileyo kakhulu emakhaya okungenza sithi sibili nxa siqathanisa lezi indawo ukuthi abantu bayalandela izinqumo usafumana kusiba lokuyekethisa sibili okukhona ikakhulu nxa uhamba kanye ngqo emakhaya kumavillages abantu ngani abakakuzwisisi kabanzi ukuthi kuyini vele lokho lokho kusesele lama theories amaningi kakhulu ngali COVID-19 abanye bephika besenda inkani ukuthi akukho lokho kusadingakala ukuthi kusabalaliswe imfundiso abezempila kahle bangene bagcile sibile emakhaya basebenzelane lobukhokheli obukhona emakhaya abogoqela abezomdabu ama traditional leaders lama development committees abengqubekela phambili emakhaya ukuze bakhankase kabanzi kukanti ke le ndlela zokusabalalisa information emakhaya zindutwana kakhulu.
Ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ke?
Esikunanzelelayo ngokuhlatshwa kwamajekiseni ukuthi kungani kugxile kakhulu kuma-growth point centers akusabalalanga kwangena kuma-villages. Kungakho-ke nxa sikhangela eziqintini zeMathebeleland North ifumana ukuthi abantu abaningi kabalalwazi ngokuhlatshwa njalo kabalandlela zokufinyelela indawo lapho okuhlatshwa khona kuma growth point kakhulu kuma growth point centers. Kungakho ke abantu abangaphandle kwama growth point baluthola nzima uhlelo lokuhlatshwa amajekiseni.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa izakhamizi zesigaba seMathebeleland North i-Rural Communities Empowerment Trust ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi lamuhla kuzabewa ababhubhayo abaphiwa inhlonipho yamaqhawe esizwe abathathu abathi abomnumzana Absalom Jimonyo nomnumzana Michael Jakava abazabekwa emathuneni eHeroes Acre nomnumzana Abraham Giwane uzabekwa eMguza. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lilodaba lokuthi idolobho lakobulawayo libe lezehlakalo zobudlova kusetshenziswa imibhobho ezingamachumi amathathu lambili 32 ngenyanga ezine kusukela ekuqaleni komnyaka. okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakaza abahle? Hayi, ngiyabonga. Xa umdala esaligcinile. Kembuze lapha basakaze labalaleli. LeZimbabwe yonke nje jikelele lo mhlaba. Umnanga kwakathule imali enganani? Uthembisa ukuthi uzanika amawoveti abalwayo, uthembisa ukuthi uzageba ama abantu abasebhalahwe abangcwabe kahle, uthembisa ukuthi uzahlawula abalima bamhlophe. Kahle kahle umnanga kwa ule mali ni esehluleka ukuthenga ivaccine. Kwani lizwelonke yonke le uzayithatha ngapi imali kumele bekunanzelele ukuthi from 1980 asiso bantwana abancane thina sesikwazi ukuthi every time nxa sekuzaba ngama election izithembiso zabo gaziphele so hayi please sicelani weke asihloniphe angake ethi sehluleke ukuncedisa nje abantwana besikolo abe primary ngamabhuku akulanto even one isithembiso sesikwani silizithembiso zabo zinengakhulu balomgodi wezithembiso ongacithiyo abantu bezani uhurumende wezani kodwa akulanto even A1 abayifezayo and siyabezwa lapha abakhuluma emaradioni bethi kulungile uzuma kabothi cela ukuthi abantu besishoneni beke beqale bekhuphe ukhophe olukwabo ilihlo azange ke sibezwe lapha besukuma bethi umgabe kabothi bahlezi phezulu kwamangcwaba legazi bona lapha indaba bengathi ukuthi umnanga kwalochwenga kababothi kodwa bakhulumela ukuthi uzuma kabothi uzuma kabulala ngamuntu so kumele amazimbabwenzi akwazi ukwenwaya lapho kuluma khona siyabonga
awusalibonani salibonani kuindawo zonke la ku Studio 7 abalaleli waka Studio 7 bonke ngiyalibulisa ezindaweni zonke ngibuye endaweni yasekhesi ngibulisa uAntwamu Nambuya enjelele ngihambe ebhinga ngiyabulisa usiswami Nadumo ngithi linjani linjani lonke usiswami endaweni yasemthabezi linjani lonke linjani lonke ngapho siyasibekezeleni bafowethu kuzime eZimbabwe sibhekile kudala sasazi ukuthi mawufika uze kuthwa ukontuthu ziyathunqa ungena uzwe kunuka kamnandi okwamanje mawungena uvela ubona ukuthi lapha kuzima esokunuka amasireji kuzima ivini kuthwa sathola uzibuse esibhatha kukacaca size sifise makungabiselwa belungu maybe bangabuya lobungcono ngoba laba bempumalanga basicabangeli libe liyakubona bafowethu indawo zonke labalaleli baka Studio 7 okusokusala ukuthi sibambaneni sonke sincedisaneni omunye mayele empupho omunye lesithebo wasincedaneni sihlanganiseni kube into wani ngoba kuzima kuhlupheke elizweni leli ma kusabusa laba bantu akukula ukukhululeka badlele ezikhwameni zabo sibe siyabona lalo otshontsha imali imali leyo ubuyalungisa ilizwe kube lobungcono ngajabula le audio ingafundwa lo izihlobo zakithi
sanibonani 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 bantu nonke elingabaphathi bohlelo lwe-Studio 7 ngithanda ukubingelela egameni lenkosi yethu Jesu ngibonga kakhulu kini nonke ngohlelo eliphathayo uhlelo oluhle olokwazisa abantu ngesimo somhlaba wonke jikelele ngithanda ukulibingelela kakhulu nonke kakhulu ngibingelela nobaba abathi ngEzra Chisa engangigcina kudala kobulawayo kusese kobulawayo kungakabi semanciweni ngiyambingelela ubaba okhulumayo nguRishi Mumadida ozalwa endaweni yaselupane endimimbili kuwadi kuvillage imyathi ngibingelela nje kinonke bantu bakithi ngibonga nje uhlelo lwenu ngikho engithanda ukuthi ngikubonge kini ngiyabonga anginakho okunenge engakusho anginakho okunenge engakusho okwambe kuyikubingelela nje kinonke ngiyabonga angazi loba nami ngizongena yini ngoba ngiyaqala nje ukubingelela ku Studio 7 ngibonge bantu bakithi
salibonani emsakazweni salibonani Studio 7 lonke likhuluma lomama lotshwa lapha owelupane uyazi ngizubuhlungu ngoba balombe lithe ngumavaza kumbe lithe ngumakwaza kumbe lithe ngubani ngizubuhlungu hloko zami ngizubuhlungu uyazi nxa yakuthi khona yena abantu emakhepheleni yabafayo kwatsha kwacima kwabula abantu abangu 3000 kanti kwalo wahambe ngoyedwa kumbe ngamabili vele abantu bebulawelwani vele izakhamizi vele zenzeni nkosiyami zenzeni izakhamizi zakhanya zibulawa ye bantu benkosi kambe shukho nongaso zafe yini hayi ungenzi njalo mabaza ungenzi njalo banengi abezenzisa njengabe zanu banengi bangaphi namhla bangaphi ukubalisa ukuthanda kuyesabeka uyazi ukuthi banengi abezincoma bezincoma ngezandu yebona ngani vele hayi asoze bayandawo abayindawo hayi lokufuna nje lo bengafa uhamba ngelele zulwini kodwa uyazi kunzima uyazi sizinukena amakhwapha sihlobo zami Dr. Mavaza usatambe uchidaro uchiti ye vanhu vakafa yi 3000 ye even kana kakafa 1 kana kakafa 3 zvinokunakidza izvozvo kuti ye kutotaura namba kuti 3000 kutotaura kunyatsotaura kuti 3000 aiwa musatidaro munomboziva here kuti life is like a hero thank you
ubaba Mavaza kuyamchelesisa ukwegugura hundi ngiyakuzwa ukukhuluma kukababa Mavaza ukuthi lokhu okwenziwa yigugura hundi yena emweni wakhe kuyamchelesisa yikho kubenza ukuthi bangabuyi ngapha kithi abantu esahlukuluzwa yigugura hundi ukuthi size batshele ukuthi sahlukuluze kanjani sihlukuluzwa ngubani kugugura hundi
salibonani basakazi be-studio 7 ngiyabonga ukuthola leli thuba lokuthi ngikhulume emsakazweni wenu uyazi lo elimbiza ngodokotela Mavaza limtshela sihloniphe thina abantu besiNdebele kumba hloniphe umhlaba uthi lapho abenza ubudlova obuhlungu kangaka akwenze kube into yokudlala kanti vele labo abantu bazosihlonipha kuthela kambe uma becabanga babone ngani khona okwakwenzayo into esiyibukayo kumbe bafuna sigqugquzele udlame abantu badobha izikhali bake bashaya siyacela limkhuzele umuntu limkhuza khuluma ezinye izinto kodwa angakhulumi izinto ezingamlingananga ma wayengakazalwa tell him to shut up ma wayesezelwe tell him not to trivialize such a brutal episode ngiyabonga
salibonani balaleli abahle Studio 7 ngiyalibingelela ngegama likaJesu ngithi libe lempilo ende balaleli abahle abasakazayo mina ngihlutshwa ibhoda ukuthi ayivula balalela abahle ngizahlala ngikhuluma into one lezikolo ukuthi kambe balalela abahle umashuwa sekukhangele okwezikolo abantwana bengafundi yikho kuthiwa yikuphila emhlabeni lokhu thina abantwana bethu sebefile ngezikolo balalela abahle ake lihluze indaba yesikolo ukuthi abantwana bavala after 2 months 6 months 9 months 3 months bengafundi khonzwa yini balaleli abahle abantwana sikhala ngabantwana ukuthi baye emuva xa yiwuthi kungasafuneki ukuthi abantwana befunde akuswe vele kuvala umhlaba wonke izikolo kuthiwe bengasafundi abantwana balaleli abahle njalo sicela ukubana izikolo azivulwe balaleli abahle abantwana befundi ukuze labo phela isasa labo liphambili ukuze labo bekhone ukubana besisebenzele ukuze labo bekhone ukuthuthukisa umhlaba ilizwe azivule izikolo nyama lapho lamabhoda sicela ukubana avule amabhoda
sanibonani ku-studio 7 okukhulumayo ngugodloza lo oyakhele ngase-dam farm elo wagwelo yeyi ba-studio 7 sisizeni amasela enkomo sekasithwalise nzima kwindawo yakithi amasela la ngathi athunywa ngamagqwetha asegwelu laphaya amagqwetha la kabanjwa enetraki yenkomo egcwele inkomo kodwa kwajika izakhamizi ezibabambile zaba ngabantu ababi ukuthi why zibagcinile ukuthi kutholakale labo abantu abatshontsha nabo inkomo la magqwetha azange alale nasesitokisini abesephumile kodwa-ke abanikazi benkomo batholakala bathatha inkomo zabo kwaba yikuphela kwendaba nje sicela lesi siza sazi ukuthi umthetho usebenza kanjani kodwa sithwele nzima elwagwelo sithwele nzima ngamasela enkomo amasela enkomo athunywa ngamagqwetha bathi yiphi ibuilding yakhona esegwelo lapho abasebenzela khona laba bantu bachaza yonke into ngesikhathi bebanjwe lapho ukuthi vele amasele enkomo kawabotshwa bayawakhipha bona. Asisakwazi ukuthi umthetho usebenza kanjani mase sijika futhi sesitshontshelwa ngumthetho. Besicela lisisize, lisisize ngesenzo esenzakala elwagwelo abantu besishonini bezositshontshela inkomo zethu ngoba nabona badla ngezani. Sithwele nzima sokufuyeka nzima inkomo kazisakwazi ukuhamba zodwa sezihamba ziqhutshwa nje lapho eziya khona ngendaba yamasele enkomo. Siyabonga ngivodloza lo okhulumayo.
Nawo bekungamazwi enu Lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp angelani lokwenza le-Studio 7. Inombolo zethu zithi 1-202-465-0318. Kwezemelika, usomabhizimusi onguye umnikazi wendizamtshina zenkampani ye-Virgin Atlantic umnumzana Richard Branson uphaphe ngenye yendizamtshina zakhe ezalungiselwa ukuyafika enyangeni izolo. Wafika kucwadlana lenyanga wasephenduka. UBranson uthi lokhu kutshengisa ukuthi uZulu mathupha uselakho ukuyafika enyangeni eziphaphela nje ukuyabona. Kambe bangaki abazenelisa ukuyafika enyangeni? Sixoxele salane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina indaba yokuya enyangeni ngikhangela ngendlela etshiyeneyo enziwe ngubaba lo. Uhambileni enyangeni, but umbuzo wami ukuthi nxa kukhangelela ukuthi amazwe amanyangela mani afinyelele lawo enyangeni, akwenzileyo kunceda ngani umuntu okhona lapha eMelika ongela mali odubekileyo othi nxa ecabanga ngokuya fika emkhathini khona lesiyenyangeni vele kacabangela ngakho ngoba ulezinto eziningi izanihluphe ezimhlukuluzayo, kumbulele engadlanga, kumbuphandle, useqotshiwe nxa ukuthi kabhadala ngerenti. Mina kimi ngikubone njenge engathi ngesilungu yishure ukuthi ngitshengise ukuthi lami ngiyakwanisa ukukwenza lokho. Ayi ngingazi ukuthi ukuthi kuza impacta njani i-economy, but kimi ngikubone njengaleyani into yokuthi ngilami nginothile ngile mali ngifuna ukuthi limbone ukuthi ngiyakwanisa ukuhamba ngiye emkhathini. Kodwa bese ngizibuza ukuthi imali yangi iyokheleyana ayenze ngayo ukuthi azayifika emkhathini kambe ibinganceda abantu abangaka abahluphekileyo abangelazindlu. So mnuke emkhathini ngikhangela ngenye indlela and ngikhangela lokuthi iZimbabwe nxa ingakwanisa ukuhamba emkhathini, but kuyini okuqakathekile ukuthi iZimbabwe ngakwenza okwakuqala unceda abantu bayo kulokucabangela ukuhamba besiye emkhathini ukuthi uzasinceda ngani? Angazi, we are different. Abantu babona izinto ngendlela etshiyeneyo, mina ngibone lokhana njengendlela engayisiyo. Ungathiwa kule sokulokuncintisana phakathi kwabo somabhizinisi ukuthi oyafika kuqala ngubani, ngoba singakhohlwa ukuthi okumenza ukuthi ahambe bengafuna ukuqalelwa ngubhezusi.
Engakasuki uBranson sizwe esithi yena ufisela ukuthi abantu makhaza labo benelise ukuyavakatsha enyangeni. Ubona kuzenzakala yini lokho? Baningi abakhanya bengaba lesifiso sokuyafika khona.
Uhamba wakhethi ukhangelela ukuthi abantu abaningi labo behambe bayavakatsha enyangeni. Kasitshelanga ukuthi uzakwenza njani lokho. Kumbuza baphi imali labo abantu afuna bayefika. Uza kupha incedo kumbe uqalisa indlela yokuthi abantu bangafika khona ngale. Yena uhambile ngenxothu nothile. Angibone mina ukuthi kulo muntu othe sihlalele olezandihluphe zakhe. Njengoba nje ukwasilapha eAmerica kuthiwa kule 1% abanjengayena lo muntu ohamba enyangeni abalimali. Then 99% kayilayi imali yangkhona. So phakathi wabona laba abangelayi imali yakhona, amboni ukuthi ukhona ocabanga ukuthi yena sengingafaka imali esikhwameni sami ngibekele ukuthi ngize ngihambe enyangeni. Ngoba zikhona ezinye izinto ezibahluphayo ezicakathekileyo. Ngaye kuthiwa yena lo usomabhizinisi lo hamba enyangeni wayaphenduka. Wasefika wathi yena hayi ngizadinga abalalokhu lalokhu abangela lokhu lalokhu ya ukuthi nxabe lesifiso sokuthi bahambe bayefika enyangeni ngime ngusponsayo kumbe ngizakunza kusubsidize ukuthi hayi imali intengo yangkhona imbuku yabhadalwa mba kubhadalwa kube ngaphansini. Kodwa kachongo lutho.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubeqoqa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kambe luzaphetha ngani udlakela olwenzakala kwele South Africa? Igciwane le-coronavirus selingenile lasemaphandleni esigaba seMatabeleland South le-North. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.